mbona ngani okwamanje kathi sisethwele nzima ubaba uChinamasa akhonokho ukuthi yena athi akusuze kube namabhonasi, yinto akazama ukuyenza last year ngo-April, kodwa upresident Mugabe wasemalisa ukuthi yena akwenze khonokho. So ngithemba kathi izinto ezakwenzakala ngoba uhulumende sisehlule ukuzibhadala izisebenzi zakhe. Nxa sikhangela kathi selokhu eseqisa la sikhathi ngama-pay days uhulumende kaZimbabwe, so khonokho yinto esizakwenzakala okwamanje.
Nxa besithi bazagamula izisebenzi baqalisa ngaphi besiya ngaphi?
Eqinisweni ukuthi abantu bajayele ukuba lula ukuthi bababambe, kubamba amatitsala, yibo abantu bajayele ukuba lula. Kodwa mina bembona ngani ongaba ngcono yikuqala, yikuhlala lapho esingathi yi-security cluster. Ngoba nxa sikhangele kunabantu abaningi kakhulu abasebedlulisile iminyaka engaba yi-50 abanye besiya ku-55, ikakhulu ku-prison service, ku-army, even laku-CIO. Yikho lapho abangaqalisela khona ukuthi kube ngcono. Kodwa eqinisweni bona bazabuya bayibambe kumatitsha lapha, yikho embona ngani bengaqalisela khona. Kodwa khonapho siyakwazi bengabambe ematitsheni akuze kuncede lutho, ngoba kuvele bayashota amatitsha ezikolo, amanesi lawa ashota ezikolo. Ama-ministries kulamanye avele engakhanya ukuthi asebenzane. I-ministry efana ne-women's affairs, i-veterans, i-ministry efana nalezi ezabo-psychomotor, mina ngibona ukuthi zenzane. Yawo ministries kade bemele bebambe khona, kanjalo nokukhatha even ama-ministers akhona maningi kakhulu okuthi bengabanjaniswa amanye ama-ministries ibe yi-one ministry ukuthi kusebenzeke, okunye kusale kungama-departments nje awama-ministries wona lawo.